So kuyisika disendaba ku VOA indebele.
Ngithathe leli thuba ngibonge uThandono Kaware obesipha indaba ngolimi lwesiShona. Lingali vuka njani izulukandaba holamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 14 Mpandula 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uSiqokocela Mphoko, indodana kamnumzana Phelekezela Mphoko owake waba ngumsekeli kamongameli welizwe owetheswa icala lokudlwengulwa umzukulu wakhe, uze wakhululwa ngesibambiso se-$15,000.
Ngumbono wami ukusela lapho sibona ukusenzakala emabhenki kanalo okwenzakala e-TPZ. Ngabe kuyinto eyenzakale phakathi, kungumuntu osebenza phakathi.
Amapholisa athi aphakathi kokuphenya udaba lwezigebengu ebezihlome ngembhobho ezingene ebhanga le-CBZ kobulawayo izolo. Zabutha imali engangenkulungwane zamadola emelika ezingamashumi ayisikhombisa, US$70,000.
Ngithemba besilalele njengekhansili bese kufithi indaba yepetition. Ngabe siyikhansili engalaleliyo, ngabe asiphendulanga ipetition. Ipetition yaphendulwa, sakhuluma konke okwakureyiziwe.
Umhlangano omkhulu oqutshwe izinhlanganiso zakobulawayo sihlaziya udaba oselukhathaze idolobho leli olwemali yokuphaka uvumelane ukuthi kucutshungulwe indlela kwaphiwa ngayo umsebenzi inkampani ye-Tendi3 Investments. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ukucela Mphoko, indodana kamnumzana Phelekezela Mphoko owake waba ngumsekeli kamongameli welizwe owetheswa icala lokudlwengula umzukulu wakhe, uze wakhululwa ngesibambiso se-$15,000. USiqokoqela uphinde wathiwa ahambise incwadi yokuhambisa i-passport emapholiseni njalo anikeze umthethwandaba amaphepha endlu yakhe. Umphoko wetheswa icala lokudlwengula umzukulu wakhe oleminyaka elitshumi lantathu, kodwa yena uyakulandula lokhu. Amapolisa athi aphakathi kokuphenya udaba lwezigebengu ebezihlome ngemibhobho ezingene ebhanga le-CBZ kobulawayo izolo. Zabutha imali engangenkulungwane zamadola emelika ezingamashumi ayisikhombisa, i-$70,000. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi uthi kwesinye isehlakalo esifanayo kulezigebengu ebezihlomile njalo ezingene kwelinye ipulazi duzane lomgwaqo weseke izolo duzele Harare zantshontsha inkulungwane zamadola emelika ezingamashumi amathathu, US$30,000, kanye lezimota ezimbili. Izehlakalo zobugebengu lezigilamkhuba ezintshontsha zihlomile sezibhahile elizweni lonke jikelele. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxelo kansila wakobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu webandla le-CCC ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Utshengisele ukuthi kukhona okungamanga kahle. Ngombono wami ukusela lapho sibona ukusenzakala emabhenki kanalo okwenzakala e-TPZ. Ngabe kuyinto eyenzakale phakathi, kungumuntu osebenza phakathi ongunyobiza abangani bakhe, sazi umumo wezimali ukuthi zihamba njani, zigcinakala ngaphi, zisuke lapho ziye ngaphi. Ngoba i-customer nje umuntu ozingenelayo angeke abekwazi anzima njani ukuthi i-security ebhenkini enjani. Yasengisela ukuthi ngumuntu osebenza phakathi ongabe yizeka abantu abavela phandle ukuzokwenza lokho. Kodwa-ke kutshengisela-ke ngobubanzi uhlupho olukhona, lodubo olukhona, nendlala ekhona elizweni. Kuqala ukugebenga lokhu bekusenzakala kungabantu abavela phandle, kungekho waphakathi, ngoba waphakathi ebesebenza kahle, ehola imali eningi elisayo ukuthi aphile le muli yakhe. abaphandle bangasebenziwe adubekabe zozama ubugebenga lobo kodwa kathesi ubugebenga sokusuka phakathi wena lo oqhathiweyo wakhona okunguye kumele avikele imali kazulu ayigcinwe ebhanga so kuyatshengisela ukuthi umuntu uthi yena hatshi imali engiholayo kangiyiphilithi nxa ngisengingasayenzanga ukugwelegwele lobo kangiphindi kungangcono-ke ngi-risk umsebenzi wami ngenza ubugelegele lobo ukuze ngenelise ukuphila le muntu so kutshengisela-ke ngobubanzi ukuthi hhayi kulo dubo olukhona elizweni umuntu osebenzayo lo ongasebenziyo sokufanana wazi usebenzi uhola imali engathengi lutho engasebenziyo yikho abantu sebesenza-ke ubugebenga-ke lobusela lobo esibubonayo
uMongameli Mnangagwa kumaviki asanda kwedlula uke wamemezela lokhu esingathi amnesty ngesingisi esithi bonke abalezibhamu ezingaphandle komthetho kumbe ezisetshenziswa nje ukuganga kabaze lazo bazizitshiya emapholiseni ngokunjalo kabasoze babotshwe singathi lusebenzile yini lolo hlelo nxa sikhangela izehlakalo ezinje
lolu hlelo ayelizweni lezimbabwe elingelamnotho okhangelelwe kuzulu lalusebenzi ngoba phela ukuba lo mbhobho lowo ubugebenga umuntu kuyabe kumsiza kulokuthi awuhambise lowo mbhobho aqhubeke ehlupheka yikho izigebenga zizabona kungcono ukugcina lowo mbhobho ziqhubeke zisenza ubugebenga ngoba zingawuhamba emazweni-ke athuthukileyo ungaqabula amnesty letani impobho leyo babengabantu abalomnotho ophilayo ukuthi bakwanise ukuthi bazisebenze kumbe basebenze bathole imali baziphilise ngaphandle kokugebenga lobo manje-ke ezimbabwe-ke angiboni ukuncedisa funa mbe nga uhulumende ufake imali wathi hhayi ungalethi isibhamu sakho uzathola okungaka funa abantu bangahambisa leyo mbhobho ngoba abantu ludubo kuphela olubahluphayo lwenza bagcine leyo mbhobho yikho nanela nxa sikhuluma ngokuthi abantu abayibhalise amagama bavote abantu bayabuza ukuthi ngingahamba lami ngerejista ngizatholani abantu bakhangela-ke kuye esiswini okubaphathisayo ngoba kule ndlala kulo hlupho elizweni yikho hhayi ambona ukuthi-ke uhlelo lolo lukamnangagwa lokuthi abantu balethe imbhobho luzasebenza ngoba abantu bezele behluphekela nje
alo-ke ngumnumzana Edwin Ndlovu ukhansila wakobulawayo obekhuluma ecingweni le-studio 7 ekhona le kobulawayo inhlanganiso ezithiyeneyo ezimela uzulu wakobulawayo ezibalisa iBulawayo Residents Association, Bulawayo Vendors and Traders Association, leZimbabwe National Chamber of Commerce lezinye ziqhube umhlangano obuqoqwe inhlanganiso ezimeleyo ePublic Policy Research Institute. Kuhlaziywa udaba oseluhluphile kuleli dolobho olwama-parking meters okupaka izimota. Bathi ngaphandle kokusola inhlawulo yokupaka imota leli dolobho elilodwa libhadalisa idola elilodwa leMelika ngeholo elilodwa bathi ngehola elilodwa bathi njalo basola indlela inkampani ye 23 Investments eyaphiwa ngayo umsebenzi lo okungathi kwenziwa ngudlu kodwa usomlomo wekhansili yakobulawayo unkosikazi Nesisa Mpofu uthi akunjalo uthi ikhansili ihlezi ikhuluma lezakhamizi kukho konke eyayizikwenza mayelana lokusebenza lenkampani ye 23 Investments asizweni ingxoxo eyenziwe ngugeina kumede saidi westudio 7 lo nkosikazi Mpofu
zinhlanzi yolwa Progressive Residents Association besithe gwaqa lezinye inhlanganiso kucutshungulwa ngodaba lokupaka okwenzakala kobulawayo olwe 23 International abanye bathi 23 Investment ndawonye leBulawayo City Council okuphumileyo kwemhlanganweni yikuthi abantu kabathabanga ngendlela amakampani kumbe amakontrak obulawayo enziwa ngawo isifiso sabantu yikuthi ngabe kuyaqala kukhulunyiswana kucutshungulwa ukuze kuphunywe le mali ezakwama eza kwamukelwa ngabantu. Konoko kubangela ukuthi esikhathini esiningi nxa kuthe kwaba nama contract angazange agijimulwe ngabantu kugcine sokusiba lokungasuthiseki emphakathini. Siyinhlanganiso yeLoyal Progressive Business Association siyaphatheka-ke ekuxoxisaneni kulezi zindaba.
Lingathi lina livele lihlosene.
Inhloso yukuthi iparking ayibe khona, iparking ayibe ngamakampani akobulawayo, iparking kayeneliseke emphakathini ukuthi abantu benelise ukubhadala leyo mali. So yikho nje ngamafutshane singathi kuphumile ngoba inhlawulo ekhona kathesi iyenza ukuthi amakampani alahlekelwe inzuzo. Abantu nxa sebesuka besiyapaka tshana ledorobha bagcina bengasasondeli lapho kumele bapake khona bathengi. Ngakho-ke amabhizinisi amaningi alahlekelwa inzuzo akadekhayo ukubayithola.
Lingathi lenkohlakalo yini eliyicabangelayo lapha emkhethweni wenkampani?
Inkohlakalo ngeke iswelakale ngenxa yokuthi nxa ikontraka isayinwa ngasese abantu bengaswanga yonke imininingwana yayo. Kuyabe sivele sesikubone ukuthi kusho ukuthi kukhona ukubanjiswana, ikhona inkohlakalo kwabantu sokwenzakeleyo ngenxa yokuthi ngabe bekungayisikho lokho abantu bezaswa kube sekungeni yonke into sebeqalise. So yebo ye, singathi ukuthi ukukhwabanisa kube khona ngenxa yokuthi khonokho okwenza ukuthi abantu bamhlelwe yikho kanye esicabangelayo.
Kucine kulesivumelwano yini ukulungisisa lolu daba?
Abe-23 investment baveze ukuthi konke okade kukhulunywa bazazama ukuthi bakukhangelisise, bakucubungule, balungisise lapho kumele balungise khona. Kodwa-ke kuyaphambili i-City Council bayitshele ukuthi ingenzi ulutho inganxusanga ama-stakeholders ngenxa yokuthi ngaso kulo dubo yikho kulokubela khona umuntu bakayisuka usibizi. Kodwa-ke nxa besenza imithanithani yabo kabancusi bani, ngakho bekhangele ukuthi konke okuzathi kwenzakale kobulawayo i-council ibize ama-stakeholders.
Lo-ke ngumnumzana Thembelani Dube, umqondisi wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi, uGainer Gumede Saidi uphinde waxoxa lo somlomo wekhansili uNkosazana Nesisa Mpofu ongavumelani lokuthi bekuthiwo ngumnumzana Dube. Kesizwe ingxoxo ayenze lo Gainer.
Idolobho lakoBulawayo idolobho elilalelayo. Ngiyathemba siqala le project kwaba le stakeholder consultation. Amanye ama-residents association ayikhona njalo babekhona ku-discuss ukuthi project le ilethwa ngubani, yiwaphi ama-partners, bavela ngaphi njalo lokuthi i-charge yayo yimalini. I-consultation le yayenzwa. Sasuka lapha futhi kwaba lenye i-consultation esasibizwe khona ama-residents association, i-progressive residents association on their premises. Sahamba sayachazisa njalo i-project isifikile. Saphinda lapha futhi sahamba nama-adverts ayeseredweni nama-flyers lesenjeyile that featured extensively.
Kukhanya izakhamizi zikhonona ikakhulu ngodaba lwemali okumele ikhokhelwe umuntu nxa ephaka. Ikhansilisi isenzeni ukuthi ilungisise lolu daba lezakhamizi?
Sathi saqala silama parking zones lebe amabili. Sathi sizaba le 30 minute parking zone le 1 hour parking zone. Abantu bakhulu ukuthi hayi i 30 minutes ngani njani iyadula. Sasesikhuba i 30 minutes sasesifaka i 1 hour idola for an hour. Sahlala futhi njalo abantu bekhuluma bathi hayi idola for an hour ngoba ilicharge uthi for a specific day lapho uphake khona yikho kade sibenzisa khona i 1 hour leyana. Kuthi sihlale kwesesithathu umuntu abe sephake for a few minutes so fun to move it to the next day. So basike sithi hayi akulula ukuthi umuntu ebehamba ethenga ama hour but nxa ungaphaka 5 minutes kwenye ndawo 10 minutes kwenye ndawo within that 1 hour idola yakho iyaba ivalid. Konke lokhu sakulalela sakutshintsha njengekhansil. Bese sikhangela futhi njalo ukuthi imali esiyichajayo iyafanana wonke amadolobho eHarare, eGweru, it's $1 an hour. But koBulawayo sithi hayi asiyenelisi.
Enye yensolo ekhulunywa izakhamizi zakoBulawayo yinsolo yokuthi kule nkohlakalo engabe yenzeka ukuthi inkampani le iphiwe ikontraha le eye-parking. Angazi ukuthi linalithini ngakho njengekhansil.
Ngithemba besilalele njengecouncil bese kusithi indaba yepetition ngabe siyicouncil engalaleliyo ngabe asiphendulanga ipetition. Ipetition yaphendulwa sakhuluma konke okwakuraiziwe. Mhlawumbe abantu bazonda ukuthi asikhulumanga khona okade befuna ukukuzwa. But ukukhulunywa ipetition yakhuluma ukuthi iproject le ivela ngaphi, how was it awarded. Njalo siloke sizwa abantu esithi hayi bona bale-information ukuthi bayakwazi ukuthi itender le yahamba njani. Esikucelayo bakithi asihambenini ku-anti-corruption commission siyekhuluma sibatshengise evidence indawo le investigate ngoba lathi njengecouncil siyafisa ukuthi investigate.
Lo-ke ngunkosikazi Nesisa Mpofu, isikhulumeli sedolobho lakoBulawayo obexoxa ecingweni loGainer Gumede Saidi o-Studio 7 ekhona le koBulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi owayengubrigadier general kubutho leZimbabwe National Army uCharles Kaneta obhubhe ngemva kokuquleka eplazini lakhe ngomgqibelo uzangcwatshwa emathuneni aweHeroes Acre ngoba ephiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi kube lokulwisana okukhulu phakathi kwabasakhulayo bebandla le-CCC labezanu PF emkambo wempedzanamo embare izolo. Kubikwa abe-CCC bahlamukele abezanu PF kade behlezi behlawulisa abantu abafuna ukuzothengisa imkambo le imali ngelanga. Imota lezakhiwo labantu balimele kutsho leli phephandaba. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salubonani, salubonani ku Studio 7. Ngiyabingelela abasakazi bonke. Mina igama nguThomas Ndlovu wesigabeni sakumakwalela ePlumtree. Ngiyayizwa lento ekhulunywa ngumphakazi. Kodwa ikhona into mani yakhe ike lizehlise isithunzi mani imali ngabantu. Singakukhuluma konke. Yebo ngiyayizwa le ndaba le kugrawonde vele indaba ekhona njalo indaba ebuhlungu. Kodwa le ukuthi khona kuyaqunyulizwe ke into engaphandle ke le. Vele yazi kuhlungu ukuthi ukhulume ngento vele ngeke yafaya yenzakala vele. Into oyikhulume uyitshela abantu into yazi kuzwakala kusuka njani.
Ekuseni enhle ku Studio 7 lakubalaleli bonke igama ngigodlo Khumalo. Bengicela ivoice message yami ibale, ngiyacela kunini ngisenda zingabalwa ezethu, angazi kusuke uhambe njani zingabalwa oro azibonakala ezethu, cha zibale nezethu nathi sizwakale. Ngikakhulu ngilapho kulawo abakhuluma into ezokuthukana kuma Studio 7. Ngicela singathukani, sibadala, singabantwana, sihloniphanene, sinikezane ithuba, singathi asitholi lutho, siyezama ukuthi siluse ilizwe, asikatholi lutho, asiluse ilizwe, konke kuzolunga. Kancane singaphelani inhliziyo, singaphelani umoya, singahluthuni, singathukani, singathithisani bazali nabantwana nabobhuti nabosisi, singathithisani, sikhulume into ekahle, singagxeki iMRP, singagxeki iCC, singagxeki abanye abantu, asigxekeni ibandla elinye iZANU PF yilo eliswake kule into esikuyo manje. Mina for president ngizovotela iCC, ngizovotela uNelson Chamisa noba elishona, ngizovotela for president ukuthi kulungiswe kancane kancane izwa komthwakazi. For inani ezinye lezi councillors MPs ngizovotela amalunga eMRP ibandla engisupportayo engisekelayo, but for president ngizovotela uNelson Chamisa ukuthi kulunge, sikhiphe lo hulumende ohlukumeza amalungelo abantu eZimbabwe. Mina ile abandla engilala la iZANU PF, iCC angilinalo, zapha angilinayo, wonke amabandla engilala seseZimbabwe sonke, asivoteleni for Chamisa for president. Uma kuthi uyitonga sebenza lapho, uma kuthi iVenda usebenza lapho, uyikhalanga senza lapho. Ngiyabonga.
Studio 7, Studio 7 ninjani kodwa? Kathi livula njani ama-audio? Avule wonke, avule wonke. Silisimanga, silisimanga mpela ngapha ikhezi ngendlela amasela asebhahe ngakhona asingena emizini yethu. Abopha abadala, thathi propata, thathi yonke into achiye buphe abadala. Kanti amapholisa ayilizwe umsebenzi wawo kuyini? Kumbe la mapholisa asengawezanu PF ukuthi abopha amamemba abo-CCC namamemba abomthwakazi? Yinto abayiqhatshelwa kanti la mapholisa ngawana under iparty noma avikela umphakathi? Ma kuyabalasela amasela asengena emakhaya ekhezi, afika abopha abadala, thathi amasola, thathi yonke ipropati asekhaya, aqeda lapha ahambe. Ibingenzeki kodwa lento ngoba kodwa sekulo kwaqala izinto zombangazo wamasela, ingathi amapholisa ingathi asebenzela umbangazo, into zombangazo asisavikelekanga thina singumphakathi. Kodwa hayi, angazi wenzakalani. Amapholisa lawo fala abe ngamapholisa elizwe, hayi amapholisa weparty. Ngiyabonga Studio 7, ingathi ngafundwa le audio yami, nami ngingi ifunde ngoba ngiyasenda ama audio afunda. Ngiyabonga lokhuluma ngokusani Bhase Kezi St Joseph. Siyabonga.
Sanibonani, sanibonani Studio 7. Siyabonga, siyabonga kakhulu ngokusinikeza indaba egcweleyo, indaba ezinhle ezizwakalayo. Ngicela ukuthi ngiphendule lo baba okhulumayo uthi abantu be-MRP bakhuluma ngantu abaphuku badlinya uphi. Abantu be-MRP akufani namanye ama parties asiyo party yomba ngazo iparty ehlukene lale elikhuluma ngazo eninjalo abantu abakukhulumayo bakhuluma inkinga abazibhekileyo nawe okhulumayo ukhuluma eyakho inkinga oyibhekileyo njalo asiboni ngaso linye obonayo la ubona ngiyakhe indlela so sicela ukuthini singaze sagxekana ngoba nawe okukhulumayo kimi kubi lami ngabe ngikhuluma kuyo yabukuzwa kukubi so wena kubeke enhlinzweni yakho ukuthi mina ngikhulume ngathini ungalandeleli ukuthi mina ngikhulume ngathini kuza kubona obvious kukubi nami ma ngikubhekile okukhulumayo wena kubi akukho right ngoba lami ngiyabona impilo engiyiphilayo engiyiphiliswayo elizweni lakithi okungamelanga ngiyiphile okumele kathi ngiphile kahle ngiyayibona ngiyabonga Studio 7 kube ngicele ukuthi lami eyami i-audio ikizwakale dala ngikhuluma kodwa angizwa ngiyabonga
sayibonani basakazi baka-Studio 7 abalandeli baka-Studio 7 ngizindawo zonke zomhlaba jikelele indoda ekhuluma omoya umoya uzalwa uzalela ubani mina basakazi abahle nabalaleli bezothanda ukunxisa kakhulu abasebethu abasakhulayo njengami nabodadewethu ukuthi ngasibini ngalomnini beregista ukuvota sivote ngokhetho lonyakozayo silungise ilizwe elingelethu ngoba sesikubonile okuningi kusenzakala okufana nokuthi sishaywa ekhaya lakithi sigijimele sithi siyocasha kwamakhelwane nakhona kwamakhelwane silobe sithembi okuyukuthi manje amathuba amahle kakhulu okuthi silungise nathi okungokwethu ngevoti kuphela kwakithi
Hey sanibonani sanibonani bafowethu abahle yize nje noma nathi singadlalwa bafowethu kodwa ngelinye ilanga mhlawumbe nathi sizodlala abantu sisukuhlungu sifaka ama-record every day kodwa uzwa senidlala ama-record elwadlale last week senongaphinda futhi kodwa thina besifaka every day lingasidlali kodwa hhayi akunandaba noma lizodlala noma yinini asinankinga into nje mina engifuna ukuyiphawula ukuthi khala ngala madoda lawo amabili kakhulukazi asesindebeleni anginandaba nalokho ukuthi wamgwadi lo vele hayi ikhanda lakhe liyasangana lo uchuma nogawule la madoda lawa abacabangela yini abantu ngoba bona into abayaziyo ukubulala abantu kuphela nebandla labo kodwa babacabangela yini abantu ukuthi la bantu ababulala banengane nabo bangabantu la bantu ababoshwayo banengane nabo futhi bangabantu fake ukucabanga lokho yini elanga kuzojika izinto mase kuyibo bebulawa kanye benqunywa kabuhlungu kanje njengalokho kwenziwa ebandla labo bebekusupporta futhi bephinde bekuchide bethi kungamanga beqamba amanga besazi ukuthi baphika into abayaziyo bona uchuma labo yini elanga kuzojika izinto madoda ngiyabonga angifuni kuba mude kakhulu ningikhona engakuphawula kodwa kwamanye sagcile kulawa madoda ngiyafisa ukukhuluma nawo face to face futhi nangezandla mina angibasabi nje kungabanjani ngoba into abayenza abanye abantu ihlungu kakhulu ngiyabonga
Studio 7 salibonani ninjani hayi thina siyaphila siyabhuka kancane hayi sikhonapha siyaphila mpela ninjani lonke bathathe kulethu ezindaba hayi siyabonga izindaba ezisiziphazona zimnandi kakhulu ezeqiniso hayi akula nto embi siyabonga mpela kakhulu hayi le nto ifaka umbononyana lapha kuncane imukhumalo into engiyibona lapha eyenzayo laba bantu laba ukuthi abantu bozaku uyalishwa kuthatha ideyi ukuthiwa naye balekucala beyokucala lokhu yikuvala mbona ngani amadoda aselaplani into zabo sebophongwenza kuphekeukuthi na njengenhlanzi epheleleyo ngamanzi hanje into ekhonayo ukuthi nangikhanele sili mbona ngani lapho kuyakhona akuzeka kuye kulungini manje undoda lo kufanele ukuthi iqiniso langikhona iqiniso ebekwazi ukuthi uyenzani ungaye senze nje ngoba sesetshenziswa kula nto ayenzayo sesetshenzi manje ngokuthi indaba ayenza le ayilunganga le ayilunganga mpela ale kwenzakala undoda lo abake besale laye bonke abe-resetic beke besale laye phansi lo ndoda lo mnangagwa bembonisa into ayenza ukuthi hhayi yayilunganga ngoba lapho kuyakhona uzaswela uzaziba njengenhlanzi ekutshelwe ngamanzi abantu bakhe bamsebenzisa kodwa kakuboni khonoko hhayi ngiteke mbone lami umbono onjalo ngoba nangikhala undoda lo hawu le problem hayi senkingeni ukuthi njengomuntu ovala kuyamehlo ibamsebenzisa yena kakuboni khonoko thanki ngiyabonga umafumane
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 ngiyaphinda njalo lezi nombolo +1 202 465 0318 kwezemelika ibhokisi elithwele isidumbu sikamufi obeyindlovukazi yengilandi uQueen Elizabeth wesibili obhubhe ngeviki edluleyo lifikile eBuckingham Palace izolo ebusuku njalo kukhangelelwe ukuthi namuhla lisiwe eWestminster lapho iningi elizathola ithuba lokumvalelisa phambilini kokungcwatshwa kwakhe ngomvulo eWestminster Abbey. Iningi labantu libikwa limhlangabezile izolo lanxa izulu belisina. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Mqondobanzi Magonya isizalwane seZimbabwe esihlala khona le eBhilitane.
Ludaba olusegudwini. Ukhumbula ukuthi umzimba wakhe owayidlovukazi usukile eScotland ufikile ntambama lokho. Ngikhuluma nje so useBuckingham Palace eLondon. Akuhambeki nxa esikubona lapha ku-television lapha. Hhayi abantu ngichibidolo abazimisele ukuthi beyovalelisa indlovukazi. Hhayi ludaba olusegudwini sibili. Loba nje kusobala ukuthi kulabanye abantu vele abangazihluphiwe ngakho. Kulabanye abantu ababuhlungu kakhulu ngombuso wendlovukazi. Okuningi ubuhlungu bakhona bakhelwe ekungazini ukuthi vele kanti lona ilizwe leli lisebenza ngaluphi uhlobo. Kodwa kukhona esikubonayo yokuthi hayi okwensuku zonezi hayi ukwedlula kwendlovukazi kuyindaba esegudwini sibili. Ungakhangela esuka eBalmoral lapha abhubhele khona esiya eHolyrood ePalace ukhangele uchibidolo lwabantu akade besemgwaqweni lumvalelisa uye khangela abantu akade bese St Giles Cathedral. Hayi lokhana kushengisela sobala ukuthi abantu bebemthanda bebeyithanda indlovukazi. Isukile ke Scotland amaScots bayivalelisa ukugcina namhla phinde bembone futhi usefikile lapha eNgende eLondon. Abantu bagcwele eBuckingham Palace khona phana ukuthi beyomvalelisa.
Singabona kubuya abahlonitshwa abaningi abavela kwamanye amazwe ukuzokhalela owayeyindlovukazi yini.
Okukhona dadewethu ukuthi esikwaziyo okuphumileyo lamhla ukuthi inhlanganiso eyiyona edila ngezobukhosi kuleli lizwe inxuse ama-head of states and lama-foreign dignitaries abafika amakhulu amahlanu 500 heads of state and lama foreign dignitaries. Esikwaziyo njalo ukuthi lapha okuzokwenzelwa khona isevisi yakhe yayindlovukazi yokugcina yindawo engena abantu abayi 2200 iWestminster Abbey. But esikwaziyo ukuthi kuza kuba labantu abazabuya bevela indawo ezehlukile. Sikhuluma ngokuthi khona phe Europe kunje siyazi ukuthi inkosi eBelgium uKing Philippe loQueen Mathilde bayeza. Siyazi ukuthi uKing William Alexander nonkosikazi wakhe bayeza. UQueen Maxima laye futhi uyeza. Kanye ke leDutch former Dutch princess or former Dutch queen uPrincess uBeatrice bayeza. So siyazi njalo ukuthi ubukhosi be Norway, ubukhosi beSweden nobukhosi beDenmark ngabantu asebevumile ukuthi bayeza baza kuba ingxenye yabantu abaza kuba khona kuservice yendlovukazi yokugcina. Siyakwazi njalo ukuthi the American president uJoe Biden uyeza. Now into esobala engingayithe ukuthi into iyenziweyo yilinhlangano ukuthi wonke ama heads of states and the foreign dignitaries abazayo babacela ukuthi besebenzise indizamchina makhaza bengabuyi ngama special jets abo ngoba baza ukuthi bengehla lapha behlele khona kakhulu eLondon la baza kuyalandwa bazathathwa befakwa ndawonye bonke bese besiyalandwa kanye bese besiza ke Westminster Abbey. So baningi asebekonfirmile ukuthi bayeza including ama nobukhokheli beCommonwealth. Ngileqinisa lokuthi uyayibona into yenzakala eKenya ukuthi iKenya sizwa ngabasiki bebunde lapha besithi declare i 4 days of mourning for the Queen. So yiyo ke into ekhona yindaba ekhona baningi abantu abezayo sibili abavela ngaphandle angezi ke kwaba into yamangisi o into yama British kuphela lapha.
Lo ke ngumnumzana Mkondobanzi Magonya isizalane seZimbabwe esihlala ePilitane esigqibela ke uhlelo lwethulwa lamhlanje. Igama lami nguChris Gande, yadibaneni njalo sikhathi sinye kusasa kumbe ngo-7 ntambama.